yikho esihlala sikwazi ukubana i-America yona ngwayo ayilancedo efuna ukuthi ilufake eZimbabwe. Ngikhumbula ukuthi saqalisa ukwehluleka ukubhadala izikweletu zethu kusukisela ngo-2008 lapha okwaba khona le crisis e-economy yethu ngemva kokubana sebelethe ama-apets abo ama-opposition ukuthi ezosiphambanisa ikhoqasa khona ubunzima bethu. Ngakho-ke yibo abathona bela iphetho emlilweni kubana kuvuthe sibili. So akumangalisi ukubana sebephumele njalo, kumangalisi ukubana bekhale ngokhetho lwethu ngoba isikho kade kukhangelela election after election babe bekhayela ukuthi iZANU-P F idliwe. Abantu beZimbabwe bethi hatshi thina sivotela iZANU-P F. Kungaphuma kuyikho sebeqalisa ukuphuma lenengi ngaviki aphelileyo bebekhuluma ngokusifaka kuma-sanctions. I think lokuningi ngomunye kwalaba abafuna ukubafaka kuma-sanctions abakakhulumelelisa siyakwazi ukuthi bafuna ukungezelela ngenxa yena le ukuqumba amanga ukubana ukhetho aluhambanga kuhle. So yikho abakwenzayo, yikho kwenza i-America. So ku-debt clearing strategy leyo asivele sibethi kukhangelele ukubana bayayala ukuqubeka.
Baba Mlalazi.
Yeah, i-America njengelizwe lile mvumo yokubana li-handle izinto ngendlela elifuna ngazo. Kodwa-ke I think ukuthi sithathe isikhathi sikhangela ku-America siyabe sidlala i-problem ingakithi. We have an elephant in the living room. I-elephant le that is in the living room ikwehluleka ukubusa ilizwe lethu kakuhle. Kufanele sike sikhangele ukubana sifike njani ukubana ilizwe libe lesikweledi esikhulu kangaka, lize libe yi-basket case. Ikwehluleka ukubusa ngiyakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho izinto ezingani ziqhubeka kakuhle, uminister of finance wayehlala esithi you eat what you kill. Kodwa uhulumende weZANU-P F since 1980 has been eating without any production. Asikhumbule ukuthi ilizwe lakithi alila production, alila export ngaphandle kwalokho okutshontshwayo okunjengegolide le-diamond and other things. Akula proper production. So singafuna ukublema ezinye izinto ezinjengama-sanctions lani. IZimbabwe isilo lizwe lokuqala ukubana libe lama-sanctions. Amaningi kakhulu amazwe asaba lama-sanctions, including South Africa, including Ian Smith owaye kuma-sanctions, but babesenelisa ukubana bafunctione ngenxa yokubana they were eating what they were killing. Thina siyaluta day in, day out. That is where our challenge is. Ama-election iba ngenye yezinto ngoba kuhlala kugongodwana. The political culture that is being cultivated by ZANU-P F is a bad political culture which becomes bad for our economy.
Yeah, Baba Mzanga, ngena khona baba.
Enyamangala ngokuthiwa ngumfowethu lapha. Umfowethu awumele ekuqasi ukunanzelana yikubana isikweletu seZimbabwe aso sikweletu okungaba yisikweletu esimangalisayo. Ungafuna ukuthatha kuthutheli ama-African countries ale sikweletu, uyathola ukubana Zimbabwe ayitholakali khonapho ngoba isikweletu sethu sincane kakhulu. Uhluphu lwethu ukuthi silwa lamakhiya wona lawo awe-America. Ama-sanctions abatshoyo ananzeleli ukubana i-America ukwenza kwayo konke lokhu bathi ngenxa ama-sanctions. Akula nto emangalisayo ngokuyisikweleti esilakho. Umele unanzele ukubana nxa thina singela i-capacity yokubana siboleke njengalokho esikho khona kule izinto eziningi esingakwazi ukuthi sizenze thina lapha elizweni. Mana ngitshela umfowethu lapha ukubana iZimbabwe ivele ungakhanyela ezi-big projections and lokhu kwenzakalayo. Zimbabwe is the fastest growing economy in the sub-Sahara okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-export ethu ayaphambili. Our balance of payment is very healthy as iZimbabwe. Sesi exporter into eziningi more than what we are importing. Khathesi sesi-sufficient, asisathengi ukudla kwamanye amazwe, sesizilimela lapha eZimbabwe. Kuningi ukuthengisayo.
Inkinga esilayo eZimbabwe sine-leadership crisis esuka futhi icreate ama-false narratives which is very unfortunate. Umfowethu at his age believes the things that he's saying. Angafundiswa ngeindoda yakuchuma headmaster wami. Yathi the worst lie ever told is the lie that is told to oneself. Sizitshela amanga, my brother, into esibulele lizwe leZimbabwe yi-corruption. Okwafika esikhathini sokuthi iBretton Woods institutions zithi iZimbabwe kasayiniki kubana sasithatha singabhadali. Njalo sazibulalela ethu economy by not producing. Ngoba uma usithi kathesi we are producing our food, which food are you talking about? Sisiyehluleka year in, year out, we are giving ama farmers wethu ama inputs. We have not taught our farmers to be self-sustainable.